Inengi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yezemstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokhu.
Kutshengisa ukuthi kule nkinga kumnotho wethu. Okwenzeke ukuthi inflation ibe khona ikukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama basics, usakhumbula ukuthi isinkwa $0.45, amafutha we-cooking oil $7 nxa ungamathola, kodwa emsika wensitha $10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation, ukukhwela kwentengo ngendlela le yokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuni ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Kufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama US dollars kathesi siyahamba kuma private doctors bayafuna ama US dollars. And uminister of finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa import izimonta kumbe singathenga ezinye izinto outside, nxa sesidiklea laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngaphi thina lokho sihola ama-RDGs. Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus, but ikiti le kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha eMathebele North beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus. And i-reason yokuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga, bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kodwa manani zivele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel, inflation sizayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo, uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angibona ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuel sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.